I think abantu bebe celebrities ayikungazi ngoba into yokuqala abamele beyinanzelele ukuthi udokotela akathitshelwanga ukuthi bona basebechazile ukuthi abamfuni. Udokotela wathitshelwa ukuthi umpresident omusha uMnangagwa wasuka wa-appointa abantu abaningi kakhulu abangaso abameli bephalamenti. Isekelo sombuso weZimbabwe sithi khona upresident omusha nxa ekhetha idale lakhe nelithi cabinet yakhe kumele ekhethe abantu abango MP. Nxa kuzukuthi ufuna olunye inqubo kumbe into ufuna ama-experts angekhoyo kucabinet kumele ekhethe 5 kuphela. But umnumzana uMnangagwa wayesehambe up to about 10 probably. So ama-victims kwaba yilabo abangasoma-MP and udokotela wayengaso MP wayelethwe evela phandle. Okwesibili, mina ngibona ngani abantu babona ngani i-new curriculum le kwakuyingqondo kadokotela yedwa kungaso ihlelo likahulumende, kodwa i-new curriculum entsha kwakuba ihlelo likahulumende. Okusho ukuthi lowo uminista omutsha obuyayo alandela uhlelo likahulumende olwavunyelwana kucabhinethi le-new curriculum ekhontini njengoba ethilo. So ngibona ngani abantu babethathiswa yikungazi nokuthi kanti vele kuhamba njani bebabebona ngani udokotela ngiwavuke ezidisayidela nje ukuthi akube ne-curriculum entsha.
Kodwa bakhona ona ukuthi i-new curriculum leyi isebenzisa abantwana gadalala, kuchonela ukufunda, akufuneka okokusebenzisa okuningi abangelakho, okunjengamakhompyutha, lamafoni.
Ngombono wami ngibona ngami kwakungayiphela i-curriculum le entsha le yalethwa ngemva kokuthi kwakule-report ayibhale ngondlela amasanga kudala nje ukuthi hhayi imfundo yeZimbabwe layo sekumele ngani iyathuthuka ifike ezingeni mhlawumbe lakwamanye amazwe okuthiwa ngama-international standards ukuthi abantwana bafunda njani. Ngibona ngani loba yikuthi kona uhulumende lo okade khona wathi seyintroduca i-curriculum le kasazange wachasisela ababalisi, kasazange wafundisa ababalisi ukuthi i-new curriculum le isebenza njani, kazazange wafundisa abazali ukuthi i-new curriculum le izakutsho lokho nalokho nalokho. So ngenxa yokuthi abantu babengelalwazi ngakho okwakukhona ukuthi bekuphikise ukuthi into leyenzakalayo leyi-wrong. But isikhathi esingabuza abantu ukuthi kathi vele okuyinkinga nge-new curriculum le kuyini, abantu bazakutshela nje ukuthi hayi kuyasebenzisa abantwana, hhayi into zokufundisa kazikho. But I think it's just ngingathi khona ama-challenges uhulumende ayemele walungise because wayemele efake imali ukuthi by the time i-new curriculum le iqalisa le abantwana sebelungisiwe, ababalisi labo balungisiwe, abazali batsheliwe. Nxa ususuthi abantwana bazasebenzisa amakhompyutha ukhangelile yini ukuthi kathi lo umntwana othi engwana lapho kungenamagesi khona uzayenzani, osedombodema uzayenzani, ngoba sumdisadvantaja umntwana ofunde eHarare ulogesi ulekhompyutha ule-intanethi efast ukhanti osengwana ngale ikhompyutha kayilamagesi le-intanethi kayikho. So yikho lapho udokotela ayemele lohulumende wakhe bekulungisa. Otherwise I think isikhathi esiningi abantu bakhala nje bengakwazi ukuthi bakhalelani.